akungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqondane labantu abakhona likhatshana, kodwa siyazi ukuthi iPalestine ilemvelo ngendaba ze-liberation. U-KO ivele lobu yayilobuyidlelwano lamaqembu ayelwisana amakhiwa, kusho ukuthi benga-sympathize, bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hhatshi akungabi lobandlululo. Kodwa ama-Israeli phela ongapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mbona ngathi vele uhulumende wethu akunanto engaguquka, bengakhuluma nje kodwa wasebaseze kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela khonokho ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima, siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So-ke akusoze kuphidlike khonokho,
akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho, nxa bengakhulumanga lutho akusoze kube lenkinga. Inkinga ekhulu kakhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana, kodwa amajuda i-Israel bengabi lokubadlululo behluphana labantu abaseGaza le-West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona, i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel, kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eleZimbabwe akula vele engakwenza, kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hhayi khulumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona ma-G diplomacy yakhona fafane bazivele ba lobu ukuthula ungabe kungcono, ngoba kungcono bathule, kodwa siyazi ukuthi uhulumende azizakwazi ukuthula. Okukhulu njengwe sitho ukukhulumisana umlotha yinto ekhona sebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela-ke ezamafutha ezimota lokunye, kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani, akusoze kuhluphe khona?
Angeke kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ebuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean, isingene kuRed Sea, hhayi ngathi isingene ngapha ku-Horn of Africa. Angiboni ukuthi kungahlupha. Kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-America sebengendele empini yakhona, kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into yamafutha engahlupha.